Hayi akulantembi mne wethu nqabe khona abathi abamukeli. We are a democratic party. We akula muntu ofoswayo ukamukela into anganjani angayithandiyo. Iparty yethu ile procedure ukuthi nqa ukhonona kulento engakusuthisiyo, kulendlela yokuhambisa isikhalazo sakho ukuthi uyasisa ngapi utsho umbono wakho ngimpumela yecala bengiletheswa. Nqabe khona bangasuthisekiyo, hayi mina angilanto ebuhlungu ngabo, yikubona kwabo. Njalo nqabe nobufakazi ngiyaba mukela njalo bayakwazi bonke bamele bebuse ngapi. Njalo mina kuzangincedisa lami mne wethu ukuthi lobo bufakazi mhlawumbe bengangincedisa lami ukuthi lami abangithumbayo mhlawumbe bengabanjwa through ubufakazi bona lobo. Ngoba nxa belobufakazi ngasebenza lama CIO kuzanceda futhi ukuthi bebanjwe lawo ma CIO nxa kade ekhona. Yibo abantu esibadinga yabanjalo ukuthi nxa belobufakazi kababuse lapho mele biye khona.
Njengoba sekukhanya sobala ukubana bakhona abangani kabahambelani lawe bafuna uxotshwe abasebandleni, manje njengomgcini sihlalo webandla uzasebenza labo njani?
Hayi limqotho lelo mne wethu ukuthi sokusobala ukuthi kulabantu sibili abasebenza gadalala ukuthi ngabe kutholakala ngixotshwa ephathini kumbe ngitholakala kwenza kalolunye lutho nje kimi ukuthi ngingabi khona kupolitics. Kodwa mina hayi angilwi labo njalo angilani labo njalo angidize qhakala ngabo, mina ngiyenza engikukhetheleyo njalo nzayenza engakukhethelwayo. Mina engakutsho ukuthi futhi njalo ngunanzelayo ukuthi iZANU PF siyahlanyela phakathi kwethu inhlanyelo ye divide and rule ukuthi sehlukanise. Injongo yayo vele ikuwikena lokubhidliza ibandla elikhulu eliphisa le MDC Alliance.
Ungachasisela abalaleli ukuthi kahle kahle kuyini vele okwenzakalayo ngelanga leli elokuthunjwa kuka Mtshehi walokubotshwa kwakho?
Njalo enye into mne wethu esengayinanzelelayo ebandleni lethu, abantu abaningi they are now taking politics as employment. Umuntu engakubona ngani i-threat kumbe umuntu nxa elenkangelelo alayo, ngithi take for instance we are now approaching 2023. Umuntu nxa elama interest ukuthi mhlawumbe since mina nginguchairlady assume ukuthi maybe isikhundla engisifunayo singaphiwa uchairlady low kumbe uchairlady low ngiyongaba le upper hand, uyakulwisa yena lowo muntu. You find ukuthi every time abantu bangkhona abaxabana ngabantu abalama interest for 2023 abalani lokulwela ilungelo labantu kumbe abalani lento abayijoyinela iparty. You would find ukuthi such people you will never hear them castigating iZANU PF. You will never hear them commenting negative about ZANU PF. But they will be always commenting negative about ama fellow party members. So abantu abanjalo vele ngabantu abakhayo vele abagcozela izikhundla indenda especially ezika 2023.